ngabe khona kuthiwa khona imigwaqo yethu ijuwalayi iyiliyana eyokuthi imota nxa ziphambana ezivela phambi kweyinye ziphambana aphambana layo ethole ukuthi mhlawumbe esenta lapha asomzila nje odwetshiweyo kodwa kule bange sokuthi ezinye zihambela ngapha ezinye zihambela ngale kuba nzima ukuthi imota zenze ama-head on zithayane amakhanda so ke ye ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu sithi hhayi yi-human error ngumtshayeli oyabe ephambanisile kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo yethu ngendlela eyakwenza ukuthi noma umtshayeli ephambanisile singalahlekelwa zimpilo ngendlela esilahlekelwe ngazo so ngokubona kwami imigwaqo yethu incane kakhulu imigwaqo yethu mibi khonapho kanye asikabikwazi njengoba amapholisa esitsho ukuthi asazama ukuthi ekhangelisise ukuthi kungabe kuyini okubangelele ingozi kwesinye isikhathi ungamangala ukuthi uthole ukuthi omunye walaba abatshayeli mhlawumbe bezama ukuvika igodi elisemgwaqweni wangena kuleni yalomunye ongenela kwenye isayidi bayabetshayana konke kubuyela emgwaqweni yethu ngabe siyazama ukuthi sisebenze silungisise imigwaqo yethu ibe imigwaqo yokuthi nxa abantu betshayela lo yenza iphutha engaqeda impilo zabantu abaningi kodwa kathesi omunye angaziyenza iphutha nje noma elincane okunganani kuyachitheka igazi lapho kusuka kube yiproblem
kodwa uyakuvuma ukuthi abatshayeli labo basuke begijime kakhulu
ilelo liqiniso ngiyakuvuma ukuthi kwesinye isikhathi ukugijima yikho okubangela ingozi lokho kukhona kutholakele kuma-investigation zake ayenziwa ngemva atshengisa ukuthi hhayi kwesinye isikhathi i-ED yiso esicontributa kakhulu engozini lezi esikizo kodwa phela anti abona ukuthi iproblem esiba layo njengoba ngisitsho nkomo imoto ezihamba ngazo ziyagijima abantu bakhona labo nawe unjenje awungeke wafuna ukuthi ungene ebhasini ehamba ngo-60 km/h akekho umuntu ofuna ukuhamba ngebhasi ehamba mbijana abantu baye befuna ibhasi yakwenza ukuthi at least befika lapho abaya khona benza amabhizimusi abafuna ukuwayenza bebuyele lapho abafuna ukuya khona hatshi ukuthi abantu bayafuna imota egijima kakhulu baye bengafuna imota egijima kakhulu but baye befuna imota at least etshengisa ukuthi ngabahambisi lapho abafuna ukuyafika khona bekwenza abafuna ukuthi bekwenze bekuphetha so ukugijima yes is part and parcel of the problem but ukugijima basoze beyekele ngoba imota lezi abantu asebehamba ngazo kulezi nsuku vele iziqhubu zakhona ngeziphezulu so kufuze ukuthi sizilungisele lezi ezimota imigwaqo ezilingeneyo eyakwenza ukuthi nxa behamba behambe kuhle noma begijima kodwa bengakwanisi ukuthi behlangane lezinye izimota abaphambana lazo.